Ingcwethi kwezokulima kugatsha lweAgritech zithi inkomo seziqalile ukucuba endaweni ezithiyeneyo ezantsi emaNdebeleni ikakhulu eBeitbridge ngenxa yokuswelakala kwamadlelo kanye lamanzi. Umnumzana Zondani Mtshemwa, ingcwethi kwezokufuywa kwenkomo ezantsi emaNdebeleni kugatsha lweAgritech, utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi sekufe inkomo ezingama-487 lasikhombisa 487 lonyaka. Umnumzana Mtshema uthi lanxa isimo singanene kulanyakenye, abafuyi benkomo kumele bathenge isikuba ukuze zingafi njengoba utshani bungakahlumi endaweni ezinenye. Umnumzana Gerald Chakalisa, oyisakhamuzi seludumbe eBeitbridge East, uyakufakaza ukufa kwenkomo.
So le drought iminyaka emibili kulandelelana, izifuyo ziyawa, ezinye ziyafa, abanye bazama ukulima ukudla ukuthi bakwanise ukufida izifuyo zabo ukuthi zenelise ukuphila, ikakhulu inkomo. Imbuzi ziyakwanisa ukuphila but ikakhulu inkomo yikho kule nkinga enkulu kakhulu khona.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende abambisane lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze inkomo zingatshabalali njengalokho okwenzakala nakenye.
Into ezingayicela kakhulu ukuthi nakuthi even uhulumende ngayikwanisa incedisana lama-NGO yakhathesa lama-NGO anika abantu utshani ukuzama ukusupplimenta ukudla kwezifuyo, ngoba kungeke kuyenza njalo kutholakala uncedo from abakwanisayo nalawa ama-inxenye zikahulumende nama-NGO. Kungaba le national disaster sibili.
Umnumzana Sifanjani Moyo, oyisakhamuzi sefulunywe avoke e-Insiza South, uthi ukwanda kwabantu ezigabeni lasemaplazini sekudale ukutshabalala kwamadlelo.
Zicakile inkomo zesabeka njalo namadlelo aphelile. Abantu lokhu besakha begcwala indawo yonke amadlelo, yakhela emadlelweni. So ngakwethu amadlelo lokhu esiwa-inveta, akusela amadlelo. Lalapho esasithi sisuke siye lagisa khona isikhathi sendlala endaweni ezinjengabonyezi emapulazini eshamba ngapha, sokwahlala abantu akusavumi njengakuqala esasivele sijale ukukwenza.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende ancedise izakhamizi ngesikuba ngoba sile ntengo ephezulu.
Isimo sibi lokuthi hhayi angazi lami nokuthi uhulumende ngathi ancedise ngani khona lapho, kumbe singathi anika abantu istokfidi, kumbe afake ama-points athengisa istokfidi labo abantu abazabe thenga khona maybe nge-cheap price. Yikho mhlawumbe umlando engawufaka uhulumende ngoba izulu alikho.
Umnumzana Butler Nkala, oyisakhamuzi esiliko ematshetsheni eGwanda North, uthe emangeni wabo bakhala langemikhaza.
Lonyaka inkomo zalapha ematshetsheni hayi zinhle, iningi lazo ezindala zicakile. Amanzi izulu liphangisile ukuna akhona laphana lalaphayana, amahlamvu ezihlahla sehlumile, hayi kuya kuhle kakhulu. Uhulumende angasincedisa ngedibha, imikhaza lonyaka eminingi kakhulu, yikho nje angasincedisa ngakho.
Abo gatsha lwezokulima ezantsi emaNdebeleni bathi nakenye kufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingama-25,758, iningi lazo eBeitbridge, ngenxa yokusilela kwamadlelo kanye lamanzi kubangelwa ungani kuhle kwezulu. Asizweni umbono kamnumzana Themba Nkosi Moyo, oyisakhamuzi emagedleni eGwanda North, ngalolu daba.
Amanzi ayabe hamba okungangokuthi alukana sinamadamu ayaneleyo, besingathola uncedo kakhulu, besilakho ukubamba kumbe ukuvuna amanzi. Ngesikhathi esidlulileyo kuhluphile kakhulu endaweni yemagedleni edamu le-irrigation yemashulomoshe, inkomo zinamathele kabuhlungu ukuzwisa usizi. Phose abantu ababele zinkomo ezingu-18 kumbe ukwedlula basele bangasela lutho.
Izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele ukuthi kube lezulu elilingeneyo lonyaka. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.